ye namafitshane singathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamizi zakoBulawayo. Sikwenze lokho sikhangelele ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangele kakhulu abatsha bese sisonakala bese kusiba lokubola okuthize. Njengalokho-ke sasesisukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba. Ekuhlanganeni kwethu-ke emhlanganweni esibe la mhlaka 3 eCity Presbyterian Church, saphuma lezinqumo zokuthi kuqondiswe khonokho. Njalo singakahlangani-ke mhlaka 3 besivele sike sabhala incwadi sazihambisa kuma-stakeholders atshiyeneyo, amapholisa, abezemfundo, izakhamuzi, abepolitiki, ezinye inhlanganiso yezakhamuzi, ezinye zabancane abasakhulayo, lezinye ezikhangene ngezempilakahle zabantwana esingathi ngabo National AIDS Council, ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubo oselukhona. So isenzo esenziwe ngamapholisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga, besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize. Ngoba bese sinanzele ukuthi ngama-Saturday besingathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala, lo mgqibelo wokuthi ngokugcina seke siyavula izikolo, lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo, bathwala utshwala bayegida laba abagida khona. Kodwa kulokuganga phakathi, kulokunatha utshwala khonapho, kulokuya emacansini.
Ye, manje libona ingani lokhu kuzasiza yini?
Injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizame ukuthi izitalada zakoBulawayo esingathi yi-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khonokuyana. Siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhathana. Kodwa-ke njengoba sasitshilo ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini labadala kabaphakame bakuqondise. Thina injongo yethu kakhulu ukuthi izitalada zakoBulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade sinyakazela okwakwabonakala kulelani langa sibenyakazela phambi kwabovista laphana sibedakile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabendaweni ezicashileyo. Kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni, kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana, ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambe lezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabani kwenzakalani. Kodwa abazali le community kumbe singathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise, ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza. Kungabe kungakakuthinti kathesi, kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo ayiqondelanga bona njalo wayilungelanga futhi ubani umphakathi.